Izijeziso ezinikwe yi-European Union le embargo ekuthengisela izikhali we-Defence Forces ICT preview ukubona kwe-European Union kuqakathekile ukuthi bengathengisele iZimbabwe Defence Forces izikhali zona lezo, ngoba siyakwazi ukuthi kathesi izijeziso eziningi zihamba ngama-human rights lokukhala kwabantu kwe-free government le-democracy elizwe leZimbabwe. So i-extension lay umnyaka owodwa for next year owenziwe yi-European Union, siyakubona lathi ukuthi hhayi ihulumende kaMnangagwa kumele iyenze lokho abafuna ukuthi bakuyenze nge-European Union, ngoba siyakwazi ukuthi umhlaba wonke jikelele asihlali sodwa, silabo makhelwane abanjenge-South Africa, lamazwe enjenge-Botswana lani, bona abalazijeziso ezinje. So lathi kumele sizikhangele ukuthi kanti kuyini okuhlukuluza lokhu ukuthi baze basinike izijeziso. Siyabona ukuthi kulesikhathi abasinikwe sona ukuthi balungise indaba ezihluphayo elizweni lethu leZimbabwe. So ngibona ngathiwa i-European Union ibone yathi yona kumele befake ezinye izijeziso for a year.
Ngaphandle kwe-ZANU-PF kulabantu abaningi abathi izijeziso lezi ziphazamisa uzulu, ngakho kumele zesulwe. Ungathini ngalokho?
Abantu abakhulumayo ukuthi uhlupha umuntu izulu wonke jikelele, hayi lokho yiqiniso, kodwa siyakwazi lathi ukuthi iZimbabwe iRhodesia layo yayikuma-sanctions or izijeziso ezaziluma ukudlula lokho okukhona okwakathesi. So thina sichuchisa umongameli welizwe uMnangagwa ukuthi akhangele laye amacebo ukuthi alungise izinto ezokuthi izijeziso lezo zikhitshwe nge-European Union kanye le-United States, ngiyabona ilazo layo izijeziso zeZimbabwe.